Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 2 kuMfumfu 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umeli welubane isti edalele parlamente yokubandla leZANU-PF umnumzana Mbongeni Dube uthi uyathokoza ngehlelo eziqhutshwa nguhulumende ezentuthuko kulesi sigaba.
Sabasikhuluma ekliniki eyakhiwe within 100 days ibisuke phansi yayaphutha kwafakwa amanzi okukhangelela ukuthi kusiyaphela umnyaka ibivuliwe. Ilupane hospital iyagijima ngenye indlela engayisiyo eyayisenzakala ekuqaleni.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngamankampani avela kwezinye izigaba zelizwe athola imvumo yokusebenza kulelo dolobho kodwa engaqhatshiyi abahlali bakulindawo.
Sisukunyiswe izakhamizi zeCountry Park yizo ezithe ziyamangala ngabantu abangakwanisi ukukhuluma nje u-awe esiNdebeleni asebesebenza imisebenzi izakhamizi ezikwanisa ukuthi lazo ziyeza.
Izakhamizi zeChelanyemba eMatopo zikhala izimathonsi ngenkomo zazo ezithi zintshontshwa ngamasela awechanyawogwe eGwanda South engavotshwa.
Amasela ekwanisa ukuathaka abantu belamapholisa ngoba ukuthi inkomo zakho uthathelwe zicatshe uzidinga uzithole umuntu olazo aku-atake njengenalo into eyenzakale kusakhamuzi salapho ukhosi elinyazwela inkomo zakhe. Hhayi madoda, sisukumeni sonkeyehla ngoba kusasekele kukuwe.
Sizalethulela ingxoxo lomculi u-Ernest Sebata ohlala eBotswana ngedlalade lakhe elitsha. Lezinye indaba wona lo umsakazo weStudio 7. Umeli welubane isti edalele parlamente yokubandla leZANU-PF umnumzana Mbongeni Dube usetshayele umongameli Emmerson Mnangagwa ihlombe ngathi kuqhutshwa kwenhlelo esigabeni sakhe ngokutshetsha selokho wangena embusweni. Unikeze umzekeliso wesibhedlela seLupane Hospital, ikilinika eyakhiwa esigabeni sakhe, kanye lenhlelo zokuthelezela. Uthi akusoqiniswa ukuthi inhlelo lezi ngezokukhankasela ukhetho.
For the first time, into eyenzakaleyo eLupane East ebe isimanga, njalo lokho isimanga namanje. Ukuthi isibhedlela from the ground kungelalutho, ikliniki isuke itshaye ziyephutha umduli. Bekuyinto emangalisa ngoba sijayela ukuthi sibone thina amakliniki ethatha iminyaka i-planning stage. But laba sikhuluma ngekliniki eyakhiwe within 100 days ibisuke phansi yayaphutha kwafakwa amanzi okukhangelela ukuthi kusiyaphela umnyaka ibivuliwe. Ukhangele njalo lesidlela okugijinywa ngayo esibhedlela lokhe kuqaliswe ukufakwa izimali ngi-government. Ilupane hospital iyagijima ngenye indlela engayisiyo eyayisenzakala ekuqaleni. So lokhu kuyatshengisa ukuthi kulama-improvements akhona ku-new dispensation.
Inhlelo lezi uzibona ziphutha yini? Ngoba siyabona abanye bathi kuvele kuyizithembiso zebandla leZANU-PF nxa sokufika isikhathi sokhetho.
Nxa sikhuluma ngekubi lupane irrigation alungana sikhuluma ngokuthi kube kwazotshaywa ihlahla ukuthi kufanele kulinywe ngabe silokuthandabuza. Kodwa lapha sikhuluma ngohlelo olubuye lwazovulwa okusemthethweni ngemva kokubana sokulinyiwe ingqoloyi engaba ngama-hectares 180 hectares okuyinto esibambeka ekhona kuground. So-ke silethemba lokuthi inhlelo zonke zizaphutha ngoba umongameli asomuntu okhuluma ngomlomo kodwa ngumuntu okhuluma ngento eyenzakele. Leli irrigation isivuliwe ingqolo yakuqala 60 hectares isivuthiwe isikhangelele ukuthi ivunwe. Lamanye i-120 hectares layo ikhangelele ukuthi emalangeni yarisivuthe. Igwayisha ngani demu isisezingeni elikhulu okokuthi kusiyafika uDisemba siyabe sikhuluma ngento evuliweyo. kade yakhulunywa since 1904 but now ayizange ithathe even 3 years kodwa sokulokunye okwenzakalayo sikhangela inhlelo eziningi ezisungulwe ngumongameli zikhanya ziyaphusha.
Lo mnumzana Mbongeni Dube omela iLupane East edalele parliamente njalo ekubandla leZANU PF esixoxela naye eseLupane. Kodwa mnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula ezombusazwe uthi kusobala ukuthi ibandla leZANU PF likhankasela amavoti njengenhlala yenza ngoba inhlelo eziningi azigqitshwa.
Kusoze kuthi ngenxa yokuthi baye bayafika eLupane bafika bavula inhlelo zokuthi kuthelelwe bese kuthiwa idamu lasegwaye noshangale nalo yindaba endala kade yabakhona iculwa sokuze kuyi 41 years. Ukuthi namhlanje sokungaze kusijabulise lokho mbongazathi siyabe sesiziphatha njengezingane ezincane. Akusimgwaqo wasenkayi wodwa okade wathenjiswa ukuthi uzovuselelwa akuhambeki uma usiye etsholotsho umgwaqo wakhona sebeze ukubalekela bahambe bedlula esolusi baye ebhoda le kombamba besiya etsholotsho nowasekhezi nayo yonke nje imigwaqo kwelakithi la wasemandebeleni ifile abasithandi laba bantu bazoqhubeka nje kudlalwa ngathi kuthi mase kuyofika kukhetho oluzayo olunye hhayi lolesi olubhekileyo kuzokuloku sakhulu indaba efana.
Lokhu liqiniso yini ukuthi kukhona osokufezekile kumbe lokho kufana nje laqala?
Sihleli sibabona abantu besuke eMashonaland bezosebenza eMathabeleland imisebenzi ekadingezwa ngabantu beMathabeleland ukucenta umgwaqo wakobulawayo usiya eFollows akudingi khona kufuneka nje ukuthi udle isithwala usuthe usukela kuyosebenza ugamula isihlahla ucenta likhona obani lelo elidinga ukuthi umuntu azaza akhulume isishona ukuthi acenta umgwaqo. Akukho lutho solutshintshile kupolisi yeZANU ngeMathabeleland. Kuyathathwa izinto, kuyagetshwa igolide kubonyathi laphayana, kugcela amakorokoza angayisiwe la waseMathabeleland kodwa abuyale kuboshurugwe. Avikelwa nguhulumeni ngekwathinte sebeze begebha nasemzini yabantu nasemangcwabeni abantu nasezitendini zabantu bavikelwa nguhulumende. Kumele kutshintshe konke lokho.
Lo mnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo elwela ilungelo loluntu esixoxelayo eseSouth Africa. Councillor weCoudry Park kobulawayo umnumzana Kitwel Mujuru uthi ziningi inhlelo zentuthuko aziqhubayo ewadini yakhe selokhe wanqobayo kukhetho olwedluleyo waba nguye yedwa owebandla leZANU PF phakathi kwabanye bakhe abangamachumi amabili lasitshiyagalolunye kumanisipala walelo dolobho. Asizweni echasisa ngalezi nhlelo.
So far ingenile mina i-improvement ezengiyenzile eCoudry Park, I think within 3 years we have managed to build a school ngela primary school council using devolution funds. Abantu asebehamba esikolo. There's the main bridge that links the old Coudry Park to the new Coudry Park. It has been outstanding for years. But within my first year, there's now a bridge and we've charged it just 2 kilometers. Mabase hamba. Ingena futhi ihlalani kuhle ibingela amanzi. The council wanted 3,000 development levy for one to get water. I fought very hard and then Sakina to Rechima Lena to only 300 RTGS for one to get water. Now 95% of Shalani Guzi, they have got water now. The next 2 years, there is a school with different story to be different Coudry Park.
Ukuqhamuka ingxabangxoza eCoudry Park waze kwangenela amapholisa ngemva kokuba izakhamizi zisole umnumzana Mjuru ngokuthi kungani encedise inkampani yeHarare ukuthi kube yiyo ezokwakha ikliniki endaweni eyaziwa ngokuthi kusempompini njalo iqhatsha izisebenzi ezingaveli kobulawayo kumbe eMathabeleland. Kodwa uCouncillor Mjuru uthi uyalulungisa lolu daba njalo phakathi kwezakhamizi ebezikhonona uhle wathi kuqhatshwe ezinye zazo.
Community I'm comes first. Coudry Park is the biggest one. I'm a youth man and they are now drug addicts. You know, I'm sure you say. So maybe we are by the same service for my youth. So we are talking already. We are 32 guys who are locals. We are pumping around. They are yet to employ another 15 from the locals.
What I'm not saying I'm fat piri. Oh, when I'm going to go to the local council, I'm going to go to the residents association. Uti, okukhulunywa ngumnumzana Mujuru ayisikho okwenzakalayo. Uthi kuyasolisa ukuqhatshwa kwezakhamizi lezi.
ababili laba bakhathileyo uthathe omunye ukhulu nomunye umfana. So ngize ngambuza ngathi kathi amasela emaningi kangaka lapha, wena usethe ukuthi wena ureduce ugama ukhona lapha, uyethatha umuntu omdala ushiya abancane uhamba njani? Uthethe omningako omkhulu omkulendeza ezinkulu omamajibako, so ushiya abantwana abancane besathi kukhona okwazokushiya mani.
Uphinde wasola uCouncillor Mjuru ngokuqhuba inhlelo zamakilinika kungakalungiswa ezengcekezwa yesiweji. Kodwa umnumzana Mjuru uthi udaba lwamasuweji lusalungiswa.
Isuwage depletion, we have got only 3 segments as the sewage out. Funds permitting we would have loved to see the sewage out, but it's a work in progress. We are getting there. We'll get there. Issue is a swamba siyakhe isibhedlela.
Umnumzana Phiri lomnumzana Mjuru bavumelene ukuthi amankampani ezigabeni zeMashonaland yiwo athola imisebenzi ngamathenda edolobheni lakoBulawayo.
There's another company from Harare, a developer about 1,300 stands that's behind Tategulu Primary School. I've employed 20 guys from Couch Park because that's my policy. Any company that comes to Couch Park, the workforce comes from the locals.
Umnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi uthi izakhamizi zibamemile njengebandla leMthwakazi Republic Party ukuthi bangenele kulolu daba, njalo usola umnumzana Mjuru kanye lokuphiwa kwenkampani yeHarare ithenda.
Umjuru is not on resident site, akakuvezi sobala ukuthi ungucouncillor weCountry Park kodwa emele izakhamizi zeHarare, ngoba thina sizwe sisukume sisukunyiswe izakhamizi zeCountry Park koBulawayo. Yizo ezithe ziyamangala ngaleso senzo esenziwayo, ziyamangala ngabantu abangakwanisi ukukhuluma ngisho u-awe esiNdebeleni asebesebenza imisebenzi izakhamizi ezikwanisa ukuthi lazo ziyenze. So umjuru mayethu umele izakhamizi kutsho ukuthi umele izakhamizi zeHarare, kodwa yena efakwe ukuba ngukhansila izakhamizi zakoBulawayo ezeCountry Park.
Umnumzana Mjuru uthi inkampani esebenza eCountry Park evela eHarare izaqhubeka isebenza ngoba isivele yathola imvumo yethenda. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi izulu lesikhukhula eSudan neSouth Sudan lithwalise izakhamizi amagabha avuzayo ngoba selibhidlize izilimo lokunye abaphila ngakho, njalo kulukhuni ukufinyelela indawo eziningi ukuthi zithole usizo. Abakhankasela ukuthi abesifazana bebe lelungelo lokukhupha ingane eziswini eMelika batshengisela namuhla esigodlweni eWashington DC kulandela ukuvunyelwa komthetho lo edolobheni leTexas ngesikhathi umthethwandaba waphezulu weSupreme Court ukhanelelwe ukuhlangana. Njalo ucubungula okuphathelane lalolu daba kumalanga amabili alandelayo. Izakhamizi zeChelanyemba eMatopo zikhala izimathonsi ngenkomo zazo ezithi zintshontshwa ngamaswela aweChanyawugwe eGwanda South engabotshwa, njalo zilihlekana ezatholakalayo kuze kungenele amapholisa ngolwesithathu olwedluleyo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Kumaviki amabili adlulileyo izakhamizi zeNtshelanyemba lamapholisa amabili ziphume ijumo zisiyadinga inkomo zazo eShanawugwe zahlaselwa kabuhlungu ngamasela enkomo ngemva kokuba sezithole ezinye inkomo zazo. Izakhamizi esixoxe nazo zithi udubo lokutshontshwa kwenkomo lulemnyaka lwaqala kodwa lumi lanxa lawo masela esazakala. Amasela la kubikwa ehlala eShanawugwe laseJohn Deep eGwanda South. Izakhamizi zeNtshelanyemba zaqoqana zalubhekisa emakhado laseShanawugwe ukuyadinga inkomo zazo lapho ezathola khona ezinye. Umnumzana Cosmas Chabalala oyisakhamuzi seNtshelanyemba ulandisa ngohambo labo eShanawugwe.
So sisahamba singakayifika emzini wakhe nje kunesikotsho, omunye umfowethu wasebona inkomo zakhe khona lapho. Kwaso wathi hayi mana mani nasenkomo yami wama uthemile ke hayi from there sase sabona inkomo 4-5 inkomo zethu khonapha bhanti sezikhansiliwe emtshiso yethu. but inkomo yakho mawuvela uyazi uyabuyazi sezikhanyiwe imthiso imthiso ifakileyo lapho sasemutsha sokuayinyiwe imthiso yethu warajwa inkomo sezisele lamanxaba lamanxeba kuphela lapha kade kulo mthiso yethu sokusela amanxeba kuphela.
Uphinde wathi ngemva kokuthola izinkomo zabo sena ugwe bahlaselwa ngamasela.
Sisiyafika lapha kade bekhona sasizabona kuqhamuka abantu abaningi kakhulu abake over 60 something behlomile izikhala amabhemba amahloka imkhonto izinduku izingqamu sasisabona ukuthi lapha sekuzima sekukubi. Hayi khonapho sazama ukukhuluma labo abantu labana basebaqala nje ukusijika ngamatshe besijika ngamatshe sathi hayi thina sili lani bafowethu vele thina kasili. Hayi basibuza imibuzo emzima ukuthi vele sifunane endaweni yabo sidingana. Hayi basichaya basichaya sabona futhi ukuthi ukubaleka vele ngeke kusincedise lutho ukubaleka ubalekela abantu abaningi angakanani abantu bangakubulala. Hayi
umnumzana Love Mancube sinesakhamuzi eMatobo uthi kuyadaniswa okwenzakalayo.
Abantu bagqatshelwa izifuyo besuke lapho beyedinga izifuyo zabo befike kuthiwa baya-athakwa ngabantu amasela ekwanisa ukuathaka abantu belamapholisa ngoba ukuthi inkomo zakho uthathelwe zicatshe uzidinga uzithole umuntu olazo aku-athake njengenale into eyenzakale kusakhamuzi salapho ukhosi elinyazwela inkomo zakhe. Hhayi madoda asisukumeni sonkeni asisukumeni isigaba zonke sihambeni siyencedisa ngoba kusase kuyake kukuwe siye laphana siyenceda izakhamuzi zakithi ebunzimeni lobu bomasela lo.
Umnumzana Mandulo Khumalo oyakhelekhezi layo khala ngenkomo zakhe ezahamba zanamalala.
Mina ngilahlekelwe izinkomo ngo-October last year, amathokazi amabili lamajongosi amabili. So yikho esikhala ngakho ukuthi uhulumende usithini nxa sitshontshilwa kanje kungelanto yenziwayo ebantwini abasebenzi besaziwa kungenziwa lubi.
Izakhamizi zithi zicabangela ukuthi lawo masele enkomo engabe lobudlelwano lamapholisa ngoba engabotshwa. Kule viki amapholisa afika ekhulu abehlome ngemibhobho kanye lezinja ehamba langamabhiza esiyadinga lezi nkomo ezitshontshwayo. Umnumzana Mandla Nkosi Moyo omkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda ubikele abalingi ngolwesibili kuliviki ukuthi sebebuthe umhlambi wenkomo.
Amapholisa amaningi kakhulu la Black Boot emasopportunity sikhona ngale sibaningi kakhulu siyadlula le 100. Ngaleso sizathu amasela sizawadinga phansi phezulu ezinkomo kanti sesizibuthe sazibutha siziqhuba ngamabhiza sazibuthelela e-business center eShanyawugwe lapha. Kanti siqeda lapho sibe sesikhangela kulabantu ababotshiweyo abatshaya abantu ababezodinga izinkomo. Labo labo bantu siyafuna ukuthi sincedise ukuthi libabone ukuthi yiwo yini besigodwe ngamapholisa ahlomileyo ukuze singahlangani lalokhu esahlangana lakho. Ababedinga izinkomo lawo anxusiwe ukuthi abekhona ngokunanzelela ukuthi abone ukuthi ancedise lapho ukuthi izikliwi lezi zibonakala ukuthi yizo sibili.
Kodwa abafuyi benkomo abahambe eShanyawugwe ngolwesithathu ngemva kokuthola lo mbiko bathi bezilutshwane kakhulu inkomo ezibanjwe ngamapholisa.
Sesibuya khona laba bantu abasibizileyo basibizela inkomo ezingu-2 esizithole eShanyawugwe phezu komphakathi ongaka. Abanye bedrayiva all from Jubheke, abanye bedrayiva endaweni ezithiyetshiyeneyo kodwa besibizela into nje engakhanyiyo okungelanto efana lale kade beyikhuluma lapha egrupini. Ayihlome madoda, izinto zethu zikhona ngali.
Isikhulumeli samapholisi ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthe uphatheke embukisweni weHarare Agricultural Show lapho simbuza ukuthi zingaki inkomo abazitholileyo lamasela abotshweyo. Lapho sixhumana lomkhulu wakhe umnumzana Moyo uthe yena kakhulumi labonozindaba inkomo ezitshontshwayo kubikwa zithengiswele emabhutsha emadolobheni abalisa iBedbridge iGwanda lakoBulawayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Sixoxalo Nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo abesifazane, yena ohlala kwele South Africa njalo osanda ukuvakatshela eZimbabwe ukuze sizwe ngohambo lwakhe.
Kanye ubengelele umsakazi bese ngibonga ikuphiwa ithuba ngingavakashela kwezweni lenkaba kulelisonto elidlulileyo. Ngingasho ngithi ngifikile koBulawayo nanzelela ukuthi lapha nalaphana kulo activity enziwayo kulo kungafika kwendawo kulo mgwaqanyana iyalungiswa mhlawumbe kwenziwa yilokho ukuthi sokusondela ukhetho. Ngingaba khona koBulawayo kumnyaka ophelileyo amanzi esiba khona kanye ngemva kwamaviki amabili amalanga engiwahlalileyo ngibona ukuthi hhayi amanzi akhona. Obunye futhi okujwayele ukufika kungihluphe koBulawayo ngamagesi, ngicabanga ukuthi ngikhona ahambe kabili lakhona azange ahambe isikhathi eside. Nxa ilihlo lami ngihamba nje ngihamba ngikhangela umama ngiyabona umama kubona ilo mama abagcwele lapha emgwaqweni balokhu bedlalo bethengisa bezama ukufaka ukudla ematafuleni. Kuyinto esiyibongayo ukuthi omama mpela abazabalazi bondla abantwana bekwazi ukuzondla labo futhi bengalindi ubaba. Ngisuke koBulawayo ngaye eNkayi akungaphatheka kabuhlungu ngoba umgwaqo waseNkayi usalokhu yilokhu njengakushiya kuyikhona. Engingazi ukuthi kuyobuya kulunge nini kubuhlungu nje uyeNkayi. Ngifikele emaphandleni ngifikele esigabeni sedandadema eNkayi. Ekufikeni kwami hayi ngizibonile izakhamizi. Into engijabulisileyo ukuthi abantu bayazi emakhaya ukuthi kunesifo lesi esegciwane le-COVID-19. Wonke umuntu nje ma umbona uyambona noma imaski yakhe abaningi bawafaka esilevini kodwa bayazi ukuthi umuntu akaphumi phandle ngela imaski. Bayakwazi ukuthi abantu bageze izandla bayasanitize into ezifana nalezo. Ngibonile futhi ngajabula ukuthi njengoba izulu linile kangaka abantu emakhaya bakhanya lo nyaka balokudla. Lesifo lesi se-COVID-19 esigabeni ebengikhona singathi hhayi asidlanganga kangako ngale ndlela esiwubona kuhlenzeka lapha eGoli.
Utholile na ithuba lokuqhuba inhlelo zenhlanganiso yakho kumbe ezakho nje uwedo ezokuphathisa abesifazana labantwana?
Zikhona ezinye izinhlelo engizenzayo nje mina njengami ngizimele ngu-Victress Mathuthu. Okwamanje isikhathi sami besisincane kodwa ngikwazile ukuthi ngihambe ngiyofika esikolo iwumpane primary lapho ngenza khona izifundo zami zemfundo ephansi eze-primary. Loba mina izifundo ze-primary ngizenze ngomnyaka ka-1988 kusiyafika ku-1994. Ngikhathazwa kakhulu ukuthi lesi sikolo eminyakeni yonke ledluleyo sesilokhe sidume kakhulu nge-pass rate ka-0% ku-grade 7. Bengihambe ngiphethe ama-exercise book okuthi abantwana bebhalele. Angifikanga ngathi ngifuna umntwana oswela ama-exercise book kodwa ngithande ukuthi ngifune laba abantwana abenza kangcono ukudlula abanye. Bonke nje abathathu abanza kangcono ngeklasi neklasi labo abathathu eklasini ngibanikeza amabhuku angu-10 umuntu eyedwa. Kungasikho ukuthi ngithi amabhuku ngabanawo kodwa kuyikuthi ngizame ukugqugquzela ukuthi kube yi-present ukuthi lalo umntwana ongenzi kahle kusasa enze kahle esifuna ukuthi laye mhla ngibuya futhi ngibuye afike ayithole leso sipho kuphele lo 0%. Ngiyamukeleke kahle kakhulu isikolo se-Wompane Primary. Ngibonge kakhulu babalisi bakhona engibatholileyo khona.
Ingxaki yiziphi umuntu aqondana lazo nxa izama ukuchapha umngcele? Kuyahambeka lula na?
Heyi, ngingasho ngingananazi msakazi ukuthi manje thina esihlala e-South Africa nxa uhamba kusamele uthole uyenze i-COVID test la uthole i-certificate sokuthi uvunyelwe ukuhamba. Asikho singaphansi kwe-R750 ungakacabangi ukuthi ubhadale imali ye-transport nxa ujika futhi kusasenda leyo nto yokuthi uzomele futhi ufuna le-lab uhambe futhi uyotesta. Ama-lab aqala ku-$45 noma uhamba ngebhasi sokungakukhosta imali edlula R3,000 ma usuhlanganisa le-certificate ze-COVID ezabo zidinga. Kuzaba nzima kakhulu ukuthi abantu behambe baye eZimbabwe okuyinto embi kakhulu ngoba thina sisebenza lapha sibizwana nezeZimbabwe. Izinto eziningi sizenza ekhaya, abantwana sibajike ekhaya, abazali basekhaya, yonke into nje efuna ukwenzeka yenzeka ekhaya lapha sengokomsebenzi.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Victress Mathuthu, umqondisi wenhlanganiso yeZim eMbokodo, ebesixoxa laye kuhlelo oliphathelane labesifazane esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Senjalo ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi abantu abedlula ama-208 bahlaselwe ligciwane le-COVID-19 lona elibulele oyedwa ngosuku olulodwa olwedluleyo. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela igciwane le-COVID-19 sebesedlula izigidi ezintathu 3 million.
linga lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Ernest Sebata umhlabeleli odabuka eZimbabwe ehlala kwele Botswana
wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga Mr. Gande ngiyabonga
sizwa kuthiwa wethule ingoma entsha ungasela igama lengoma le njalo lokuthi wayilova ucabangeni
ngiyabonga mfowethu ngethule ingoma entsha uyazi ebuye nomfutho omangalisayo ingoma ithi kukhulu okuzayo ngayiloba ngikhanyele izimo zempilo esiphilela kizo singabantu lokho okusenzakalelayo nalokho okwenzakalela abanye bethu esiphila nabo yes nasemndenini nje yonke yikho lapho engafika ukuthi ngibhale ingoma enjalo ekunye izimo eziphatha mina sibili uqobo lwami yikho ngendlela engabhala ingoma ethi kukhulu okuzayo okusho ukuthi mina ngangizitshela ukuthi izinto zonke sengazibona kodwa nganazothi angikaboni lutho kusasekukhulu okuzayo
Siyabona ukubana wethule njalo le video yengoma le. I-video le hayi ukhanya kusetshenziwe sibili. Ungasitshela ngama-feature nje nge-video yona le.
Yeah, hayi video le kusetshenziwe, kusetshenziwe kakhulu okwenzakalayo ngathi ngiqeda recorder ingoma le e-studio. The studio guy wathi no, asingeke sikhiphe ingoma le i-audio ine imumethe omkhulu kakhulu la ngendlela eyenziwe ngakhona iyenziwe ngobunono obuphezulu. So asihle siyenzele i-video. Hayi sayenza sibili saqoqa izinto zonke ze-video, saqoqana nabafowethu nabadadethu engisebenze nabo laphana. Ya sakhona ukuthi siyeshuta i-video yazophuma injengoba injalo ke. Hayi sasebenza sibili, kwasebenza kumnandi sibili, akulaa nto yabantu. That's why ubona siyenze sokuthi sikhona ukuphuma ne-video efana nalyana.
Abalandeli bakho kukhona yini okumele bakukhangelele nekhefu lekhisimusi ozabethulela khona?
Ye, abalandeli bami bakhangelele okunye okuzayo kukhefu lekhisimusi. Ngina-collaborations maybe angaba yi-two okumele ngiwayenze. Eyinye ngizabanika imininingwane yakhona, so kuseduzani ke sesikwanisile ukuthi ngikhulume nalaba engimele ngi-collaborate la, because abanye sesivumelene kodwa angisho abazi izimo zempilo ziyakwanisa ukutshintsha endleleni, but bakhangelele ukuthi kuzabuya okunye futhi. But okwamanje ababe belokhu bebambile kule ethi kukhulu okuzayo. Sengiyifakile la kuma-online stores, isikhona yonke indawo isikhona ke. Kodwa ngizabaphathela okunye futhi jayiva lonyaka kuze kubenze.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Balandeli, the great Ernest Sebata nguye lowo osevalelisa. Ngibonge kakhulu balandeli i-response engiyibonileyo kulaba asebekhona ukubona lapho okunengoma khona. Hayi ngiyabonga kakhulu, nibambe kuphela kanjalo, sisazolenzela okukhulu okudlula lokhuyana. Iyatsho ingoma ukuthi kukhulu okuzayo, langeqiniso kukhulu okuzayo. The great Ernest Sebata signing out, ngiyabonga.
Lo ke bekungu Ernest Sebata umhlabeleli ohlala kwele Botswana edabuka eZimbabwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
lo umculo ka Ernest Sebata uhlabela iseBotswana otholakala kudlalathe lakhe elitsha.
Olivalelisayo yimi uSthandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.